sese sedombodombo primary school abantu laba kade kwelezenza behlome kangako basebeqala-ke ukudubulema ukusidubula singenza kalisho.
Bekungamapholisa kumbe amasosha?
Abaziyo bathi bekungamasosha, njalo sokusazakala ngenzeke kwelezimbabwe ukuthi asebethunywa ebantwini ngamasosha, kodwa-ke begqokeza amapholisa.
Singathi manje lingathi ngobani thina ngokwenu?
Singathi amapholisa kumbe ngamasosha akutshintshi lutho lokho, abantu bakhona bonke bathunywe ngumnangagwa bethu. Abantu bakamnangagwa iliqiniso leyo.
Singathi kwenzakaleni baba Sithandwa?
Okwenzakalayo ukuthi kukhanye ngani kule njongo lapho yokuthi kulinyazwe ubukhokheli bebandla le-NDC, ngoba phela sibonile ukuthi bebedubula-ke bobho besebenzisa ama-live lama-rubber bullets, kodwa ama-live aqine kakhulu lapho kade kulobukhokheli khona. Ngibona ngani kukhona abakuza amanye abantu la.
Lizakuphatha njani khonokho?
Indaba ezafanele icubungule kahle, njalo ilo msindo omkhulu kakhulu phela, ngoba bangadlala ngokudubula bekhangelisa impobho yabo kubukhokheli bebandla, bangacasula uzulukazi olandela ibandla le-NDC, and siyakwazi ukuthi bona abantu abaningi elizweni leZimbabwe.
Bebenivumele na ukuthi liyehlanyela izihlahla khonapho?
Ukuhlanyela izihlahla akudingwa ukuthi kube lesivumelo amapolisa. Kufana nokuthi sithi thina ukuthi abantwana besikolo bayengena ekilasini kaform four kufanele sidingwe imvumo yamapholisa. Lapho-ke kusenziwa abantu besizosebenza.
Selihambile yini emapholiseni kuyafika lokho?
Ngeke sihambe sebenza emapholiseni phela, ngoba abantu abasidubulileyo sisuke sabalandela sababona besiyangena enkambini yamapholisa.